wakati siyele ebese sikwenzile lethini yami siyenzele ukuthi ayidosi dosi ngena ngendlu ngandlu sifaka ama-flyers ethu lapho besihlangana khona nabantu emgwaqweni sibaxoxisa sibazisa ukuthi nanjengebandla le-MDC sibathembisani uma singangena sibe ngurhulumente. So okwakhathesi sesikwenza sesifaka ama-posters ngoba sesiqedile amasabhabha angu-46 esenza i-door-to-door.
Omunye wabancintisana lawe ngumnumzana David Coulthard, kungabe kusitshoni lokhu kumathuba akho ukuthi unqobe kulesi sigaba?
Okukhona lapha siyakhankasa, kakukhethelanga ukuthi ngumama kumbe ngubaba. Okuqakathekileyo izinyawo zakho lomlomo wakho ukuthi wanelise ukuthi ukhombise abantu njalo ubatshengise ukuthi kanti lina njengebandla elami simthembisane uZulu ikusasa yakhe.
Likhangela ibandla lonke, alikhangeli umuntu ngamunye ukuthi yena ngokwakhe kuyini afuna ukukwenzela abantu.
Ummeli wephalamende lemsebenzi emithathu, wokuqala ngokwenza imithetho, okwesibili ukwanelisa ukuyakhulumela isigaba leso engisimeleyo ephalamende, okwesithathu ukuthi ngikhangele ukuthi uminister we-finance umefaka imali kuma-ministries, imali yangkhona isebenza ngendlela ekhwabithisa uZulu engimeleleyo yimsebenzana emithathu. Kodwa nginele ibandla elilezithembiso elifuna ukuzifikisa kuZulu.
Soze kuphambanise na amavoti nxa selivotelwa kulabanye ukuthiwa bakweyinye ikhempu labanye ukuthiwa bakweyinye?
Kumba ngazeka kuswelakali ukukhuluma into ezinjalo ziyatholakala. Ngilethemba lokuthi into ezalungiswa ngokuhamba kwesikhathi, ngoba esikhathini esiningi into ezinjalo zaze zilungiswe isikhathi.